Ngibona istatement esivela kuministry esitshengisa ukuthi kubafuna ukuinvestigate lokuthi kubanjwa abantu abachaya umazibaba kuyinto esikhangelele kakhulu ngenxa yokuthi akufanelanga ukuthi kuhlukunyezwa kwabantu lamalungelo abantu kuhambe unpunished.
Sibone usiya esibhedlela lochamisa lisethekelela umazibaba lithole enjani?
Thina njengenhlanganiso, one of amapillars ethu asihamba ngawo indaba ye-solidarity. Yikho umongameli u-Advocate Nelson Chamisa wepharenyathwa ukuthi siyebona ukubana umazibaba ulimele okunganani, njalo ukubana sibonisane ukubana sincedisa njani njengenhlanganiso, njengoba ilungelo lethu le-Citizens Coalition for Change. Simbonile uqinile, bengumuntu osefuna ukuthi ngabe uyaphuma eMtare. Umongameli wamuthi hayi, wena phumule esibhedlela ngenxa yokuthi walinyazwa, kodwa ngumuntu okhomithe njalo ngabele emuva, okuyinto esitshengisa abantu beZimbabwe ukubana ye kulobuhlungu lobunzima, kodwa kufanele siye phambili ngenxa yokuthi indaba yenguquko yindaba enzima kodwa iqhakatheke kakhulu, kubana abantu bephile ngcono, kube lamanzi ezimpompini, kube lamagetsi, kube lokudla ezibhedlela, kube lemithi. Yindaba esiyilwelayo, so sikhangelele ukubana ke siqhubekele phambili ngenxa yokuthi kunjalo ukulwa labantu ababhiliva indaba ze-violence, le ndaba zokwethusela abantu. So siyaphambili ngohlelo lwethu, siyaphambili ukubana elizweni leZimbabwe kube lenguquko.
Ulima lokunganani ngoba sizwa kuthiwa kasakwanisa ukuthambisa ngendlela?
Ye, umazibaba bamlimazile kakhulu and kufanele kuyazakala ukuthi abantu abamtshayeleyo abanye asobantu abakupolisi, ngabantu abathunywe i-ZANU-PF abagqoke ama-inform amapholisa. Bamtshaye ngezamboko emuva langaphansi kwenyawo, yikho engasakwanisa even lokuchema ngoba bamtshaye lapha esiswini langaphansi.
Ngempela sonto lapha iminjani imihlangano yenu, liyabe likhankasa ngaphi?
Nge-weekend siyabe sise Manicaland eMtare esakhuva, umongameli uza ku-address abantu ngo-11 AM. Sikhangelela ukuthi abantu bebuye, kuyamobilayizwa kuma-community, abantu bayakwazi ukubana umongameli uyafika kusasa. Injongo yokuthi ukuthi abantu bebekwazi ngendaba yelo lokuthi siya ngaphi, sivela ngaphi, ngenhlanganiso entsha eyama-citizen. Yes, sizwa-ke ukubana i-ZANU-PF ithi amabhasi engatholakali, bacabanga ukuthi sizathatha abantu kwamanye ama-city. Thina sikhangelela ukubana amazuphu ke bekhona ukuthwala abantu kuma-community njengensuku zonke ngenxa yokuthi i-public transport akufanelanga isetshenziswa ukuthwala abantu bezanu. Kodwa kungasenani, sizabe siseMtare kusasa. Suka khona imigwaqo yonke iya emaswingo lapha esi-addressa khona erijego A. Yes, i-ZANU-PF izama ukusimisa ukubana uhlelo ethu singaye phambili. Thina ngeza ke samiswa i-ZANU-PF ngenxa yokuthi siqindisana labo kumdlalo kubana ngubani okufanele thungameli ilizwe le phambili. So izanu angeza ke sayivumela ukuthi continue abuser amapholisi ukubana esimise kunhlelo zethu. Thina siyaya emaswingo sikhangele ukuthi amadalaza asivumela ukubana siye phambili ngohlelo lwethu emaswingo ngesande. So siyakhoka isizakulwane zonke zemaswingo ukubana amaswingo ngesande siyaya.